hey, into zangkhona lokho ezisiya ziba nzima Dube, njengoba bevele sebekumele benje asazi ukuthi kuzaphuma nxa kade ulalele uRugaro Gumbo ekhuluma esithi khona yena konke khona lokhu okunye kukhulunywa ngumama uGrace into ezingekho ipolitics bureau yona kayilaleli ama-ESA ilalele izinto ezile-evidence only. Ngokubona kwami mboni ngani okuzaphuma akula nto ipolitics bureau ezayiquma against umama uMjuru, because once bengazama uku-implicate umama uMjuru it will mean almost the whole members of the politics bureau zizangena same direction, ngoba ngokukhangelisisa kahle kahle bonke vele bebehamba one down. And uma uMjuru ngeke avume ukuthi afe yedwa layo uthakhipha okuningi okunye akwaziyo. So mbona bazaphuma bepholisile indaba yabo, kungabi lolutho olumangalisa kakhulu oluzaphuma.
Ye, kodwa ubona ngazani izinqumo abazaphuma lazo ziyabe zingani zizakwenzani? Abantu abalandeli bangazilandela kumbe ongazilandelanga kungathiwani?
Akhumbula kwenye ilanga sikhuluma laphana sithi vele ngale kula amadoda akula ukuthi mbele yaconsulta leyathi yesikhathi esiningi kuze-NU kokwakuthiwa kuya-endoswa and ipolitics ringaquma, you know, ama-policies ama-communist laba ukuthi bayenza njani. Ipolitics ringaquma, iqumile, laba abanye babuya bephonge u-endoswa kuphela, sokuyikuvuma kuphela sokwenziwa. Kukalutshwani ukuthi abantu bama-members kuphume anything kupolitics bureau, kuzani p s babuye bayiphikise whatever ipolitics bureau kuqumayo kuzo.
Ye, kodwa umuntu engathi sezwile khonokho okhulunywa yipolitics bureau abe sezenzela kwakhe kuyathiwani khonapho?
Nothi kuzani p f bangakwenza amanye amaphathi ukuthi uphikisane lezi nqumo, but ngokubona kwami kubo ngale uyalo sezitshengisele sezifake egcekeni ukuthi vele sekhithwa sebeke eceleni.